labantu abahlolwa batholakala belegcikwane le-COVID-19 eZimbabwe liyaliqansa ngesiqhubu esethusayo osekubangele ukuba ingcitshi zezempilakahle bakhuthaze uZulu ukuba aqakathekise ukuzivikela ekubambeni lomkhuhlane kanye lokulandela iziqondiso zokugeza izandla, ukugqoka ama-mask lokungasondelelani i-social distancing. Umqondiso wesibhedlela sempilo Central Hospital wobulawayo uDokotela Solwayo Ngwenya ukhuthaza uZulu ukuba alandele imilayo yokuvikela ukuthelelwa igcikwane le-COVID-19.
Dala sakhuluma ukuthi i-lockdown angeke iphele kathesi ngoba igcikwane le-coronavirus liyahlupha ngesikhathi somqando. Kukhanya abantu njalo lokhu bexokozela emalayinini empuphu ngapha kabalaleli. Umkhuhlane lo uzabulala abantu abaningi nxa belokhu bengalaleli izinto esibatshela zona.
UDokotela Ngwenya uqhubeke echasisa ubudlelwano be-coronavirus lomqando.
Igciwane leli njenge-flu lihamba lilandelana lomqando. Umqando lani liyawubona amakhaza siseduze.
Isibhedlela sempilo Central Hospital sesaqala ukuhlola izisebenzi kanye lezigulane umkhuhlane we-COVID-19, kutsho uDokotela Ngwenya.
Ikho coronavirus testing eyenzakala lapha esibhedlela sempilo. Sitesta abantu abasebenza khonapha, omongikazi labo dokotela labanye izisebenzi zesibhedlela. Siphinde kuhlolwe abantu izigulani lazo ziyathestwa i-COVID. Asikatesti abantu jikelele. Ilebhu le khona lapha i-National TB lab yiyo eyenza i-COVID.
UDokotela Ngwenya uqhubeke echaza ukuba i-COVID-19 izaphazamisa into eziningi ezweni.
Umkhuhlane we-coronavirus mubi kakhulu lapha e-Africa ngoba uyaphazamisa into eziningi ezinjengokuthi abantwana bazuze ama-immunization. Ngesikhathi se-lockdown nomama bayaswela ukuthi bahambe njani ukuyahlabisa umntwana isikhathi sesifikile ukuthi ahlatshiswe. Silethemba ukuthi ama-lockdown la azaphela ngesikhathi esizayo abantwana bazuze ama-vaccinations.
Isiphathamandla senhlanganiso ebona ngokuvikela abantwana kumikhuhlane ehlukeneyo i-John Snow Research and Training Institute, unkosikazi Adelaide Elno Shelley, ukhuthaza uZulu ukuba ahlanzeke ngoba akukabi lejekiseni yokuvikela.
Umkhuhlane lo njengoba ungakabi lejekiseni wokuvikela kuzaba le problem enkulu kakhulu ngokuthi ukuvikeleka kwakhona ikuhlala ezindlini, ukugeza izandla, konke lokungahambi siyebuthana. So umkhuhlane lo uzakwenza ukuthi amajekiseni la esiwapha abantwana abe sesehla, and amajekiseni la esipha abantwana angehla, imikhuhlane yonke leyana eyasesiyiqedile izaphenduka.
Abezempilakahle bakhuthaza uZulu ukuba aqaphele ahlale emakhaya ikakhulu kulezi nsuku inani labatholakala bele-COVID-19 liqansa okwethusayo. Abantu bakhuthazwa njalo ukuzivikela ekubambeni leli gciwane bengaphombi ukunyakazela ndawana yonke beminyezelene ngoba ngaleyo ndlela kulula ukuthelelwana lumkhuhlane. Lisiyatshona ilanga izolo bese kulabantu abedlula amakhulu amabili lengxenye 282 abahlolwe batholakala belegcikwane le-COVID-19 eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.